asikaboni ukuthi sisidlula sisiya ngaphakathi ukuthi phambili ngabe kuyabe kuminjani, but as of now kulo mehluko sibili okhona siyakhangela okwakuqala ku-army ama-generals lana khona laphana izibra liyani, sibe sesikhangela-ke ngapha ngaku-political side ye silayo laphana u-Obhedi Mpofu lo Simon Ikhaya noKembu Mohadi, although laphana nalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana nalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadevelopment izaphu on its own kerezaphu. So umehluko lona lowo khona wona lowo bekhona lowo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibale elithi zani, ukudiliza ibale elithi zaphu kusala u-P F kuphela, abantu bebe yi-patriotic front as from now onwards, ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi untrained person sokuthiwa khona elida i-liberation movement engazisakholi ngento zakhona esiyidla nje kuphela ekholisa khona ekhala nje aye kwenza nje kwezithiwa zakhe lezi, kodwa nje politically and then strategically uku-unite abantu umuntu lwana kade ligovu.
Uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani?
I think u-president izakhangelisisa njalo izinto emapholiseni, ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa i-homafans iyakhona ayibanjwa yilokhu vele lizapha, kodwa-ke embuthweni laphana uValerie kase from Zipra ukhanda umoyo just from Zipra umama lowu nasithi Ndlovukazi ekenankagwa u-Auxilia ubhodile ilizwe leli ufikile eBulawayo ufikile eBhinga besibona nje isihlamba kuphela kulwana umama lwana sibizwa ukuthi ngu-Grace engathi ngumuntu wesitaradini ngendlela yena asiziphatha ngayo ebantwini ketengisa ukuthi asukange bazalini sasukange ebantwini abalemhlonipha kasengelayeke kuthi.
Iningi selimelele abasekeli bakamongameli,
kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le constitution yona liyani ukuthi o-vice president bebe yi-2, kumele khona khana kuvalwe lokuyani i-patriotic front izaba lo president ibe lo-vice president wakhe. Sokuphendile lokhu, hhayi lokhu kuthi khona omunye izaba ngathi sozala omunye usekela ngomunye umhlobo lwana ngokuthi asineke si-unite abantu, into leyana ngazabe iphele nebantwaneni izasinya into enjalo, but abantu bangawazithi i-party yethu yi-P F, i-P F leyi iyi-motherboard kuphela ngathi kuzanda le-Zipra lokho ukuthi zanu ka-63 izaphi, yikho kwehlukanisa abantu khona lokhu.